Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ya tangana kwese kusene mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kuNhlangula 2023 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili idalele High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli wezanu PF esokuthi ilivimbe umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-TCCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga lezanu PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala umnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha umnumzana Kulahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kuleyi ikhesi ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota kuconstituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona leyo constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi incazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, inayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-Section 2 lapho okunika khona ingcazelo, Section 2 subsection 2D omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi ephuve ukuthi uyi-resident yelonele ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uzayisupporta i-argument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama-business ubele zindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokhu wabaleka kodwa wakuchiya khonapho ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuphuva i-residence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kuda wobe ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukusaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni. Lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa esebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana Kasukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lo nyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lo nyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni senza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu ubufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi la uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza iqhizi izathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ubelokhu engena ephuma elizweni engena ephuma elizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotshwa ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnanga kwakukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyukuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Le nto indala kakhulu kulo Kasukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwere seseku-government, i-government aye kuyo yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, itshaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona liZimbabwe wabaleka wayitshiya ngesikhathi sebethathela umbuso, yiyo lokhu iqhubeka namhlanje. Ukungatshintshwa komthetho okwakukhona ngesikhathi eseku-government yikho okuqhubeka namhlanje. Ukungatshintshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka eku-government yikho okuqhubeka namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere angabona sengathi mhlambe naseyithagethi okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayona lindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKasukwere kutshintshanga lutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla le-TCCC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acithise amabizo awo kuludlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-TCCC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo msekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosisiziva.
Thina besise dalekele eletrocot lapho ke ebesiqedisa ke amaphepha ethu ke kakhulu ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho ke okwakulama double candles abafoja ke ama signature e-TCCC lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana iforgery icala elikhulu ke kwele Zimbabwe. So ke kodwa okwamanje kule thuba ke elizaphela kusasa kulaba ke abafoja ukubana be-withdraw amabizo abo ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela ke engekho emthethweni. So sikhangilela ukubana ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo Cinco, labanye ke eHarare, so sikhangelele ukubana benze ke into engcono kulokuthi ke bengene ke ngaphansi ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa ke ejele icala ke lokufoja. So sikhangelele ukubana ke i-Electoral Commission i-court izabekhipha ke i-judgment yabo ke ngamalanga ke azayo ukubana kukhitshwa amabizo abantu laba abangena ngendlela ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Isikhulumeli se-TCCC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhlonipheki Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North kubonile ama-double candidates kakhulu ngapha enkayi, kakhulu enkayi South. Kulabanye nje abathi hayi izinto zihambanga kuhle, so basebesithi hayi bona bakhanyithi hayi bakheliwe ngokuthi kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi South. Kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iphathi nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela okhitshwe
kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo.
Hayi, i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba abade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nemphumela enhle, hayi khona ukuthi kuqine sokulwiswana sokusiwa kumakhoti ngoba sesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathi abasebenza besitha, kodwa abantu nxa sibe ngama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-TCCC ngikhithizane PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature epharty. Kunabantu ababevukele ukuthi bazasayinela imathebeleni noso ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ngamkhokhisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hayi abakhiphe amagama abo labo kodwa kabayali. So-ke kodwa nxa besala iphathi asezweni iyasala engasela amanye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqhathaniswa lezinye izigaba zelizwe, kumbe singathi emathebeleni South akubanga legama ngitsho leli lodwa?
abantu bona ngokusho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate esithi khona hhayi kucocas isasiyinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxawinde cocas kodwa kuzama ngendlela yokuthi khona abantu ababethethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo esa-decide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi so bona laba abakhitshwayo neparty even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona i-panel yiyo eyabonayo ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene ihlupho nje kuphela abakhalazo kodwa hayi baphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebesenza khonokho abakwenzayo it was a big thing eziyindlela
umnumzana mhlonipheki Ncube yisikhulumeli sebandla le-TCC enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokho kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awukuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe siqoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Regishoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi imali supply i-M3 kweze-economics imali engange-300 billion wakwanise ukuyikhipha ku-circulation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa liqathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esesingamakhontraktha laba abamnenze imisebenzi abaningi adi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambulo mnyama okwenza amarete akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ukubabhadala lawo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuluwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye izimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa wethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kwata labo siyabe sibhadala amakontrakta ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kutho ukuthi bazayifaka emkhamba nomnyama kuzakhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi ukukhayele kwe-economics kwenzelanizo zomthuthu ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificially kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi ayi rate ingavuka sasikhwele nge-2 points hayi kona besekusezakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kwosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke ubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi kuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganginika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele zima singagayela amakhampani nami naningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadala nge-RTGS kuyindlela akarhulumente yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela karhulumente yokuzama ukufosa amakampani wona zethu amakampanies ngathi even ibanking sector eZimbabwe kathesi ihlezwe imali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency new US dollars. So ukulumele by fostering or by enforcing ukuthi ama duties abhadalwe nge RTGS and ngapha yena squeeze i circulation ye RTGS as a more pay excess liquidity esingathi imali adininga the RTGS at the border. Kufosa makampani ayithenga le RTGS and wananzela ukuthi bazenze bakuvula njalo bathi amakampani angamelela amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocker i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocker bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo whereby i-reserve bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise yabanika ama-Zim dollar. Lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. IZim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe, umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Zoku isikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazi bonthi abalanto okukhankasa ngayo. IZANU PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla IZANU PF isaholwa ngomgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungenika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba yimphumela, ilizwe lifile liyabahlula uze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSavior Kasuweri la ebuye ezozimela la njengendoda ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZANU PF ayifuni umuntu oyiphikisayo. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuya ngabe ngabe bambane bava into eyodwa bonke ilizwe lonke engabi khona umuntu oyedwa ozasapota iZANU ozavotela iZANU. Kusale kuyiwogawule bona abakwazi batshontshe amaplazi wonke batshontshe imali yonke batshontshe igolide kuphela. Umuntu nje oyi-citizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1666 kubona ukuthi ma-i-666 siphethe ujizwa ngeke ube khona yini eZimbabwe. Ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yenzela abantu beZimbabwe, never ever ever. Sebephelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Siyalibonani, siyalibonani Studio 7. Kuthanda kungelela umama wami enkayi kosikhobokhobo kwathi phele unabungani lobaba wami usabungani lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda lo Thando lwenkosi Sibanda ye okhulumayo engu-Edison Sibanda. Thanda kulilingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda. Bese ngibingelela lo mtshana wami Obvious Sibanda.
Sayibonani kustudio 7 bonke abasakazi bakastudio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bagide ukuthi abavoteli i-MRP mhlaka 22 August ngumsimanga lo okhulumayo. Abacela bevoteli i-MRP 22 August bengakhohlwa, abefika ebhokisini nje ngabefika nje ebhokisini bevoteli i-MRP bezaletha inguquko i-MRP bevotele i-MRP Mthwakazi Republic Party. Siyabonga ngalokhu.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndikuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa ngamanye amakhanda ngapha. umbalika akabona ukuthi iANC yakwamanje ine uphill kuthi iscoming elections usakhuluma ngezikhele statements ezifana nalesi akazi ukuthi kuaffect iANC the next elections ezizayo lesi and umalema on such instances ugaina ileverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaya entabeni esekhulile esekaqala ukwentabeni eselikhehla. Uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndawo yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhuba kanjani kunext elections.
Njani lonke basakaze, igama lami nguVukani Zola, ngiseCheers lapha. Kulo baba lo waseSouth Africa lo, wasitshela ukuthi i-CCC isebenza lama-Americans, sochamisa abasebenza lama-Americans. Sicele yazi ukubana eZimbabwe nama-political parties amaningi, asiyo CCC yodwa. Njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF. UMnangagwa asoZimbabwe, iZimbabwe asifoyi abantu iZANU aseyeZimbabwe, iZimbabwe ayisiyo yabantu beZANU, iZimbabwe ngeyabantu abaningi. IZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Njani basibuke basakaza studio 7 nabalaleli. Hayi le ngabona kumbe ngesteady akuzange kufundwe lutho lokho ezingabalwa ezami kodwa hayi akulandawo lokho esikhuluma lapha elwasitoka khona azobe lokho ekukhuluma mbe sejilejelile lokho esilinda sotini tazo kubekezela sabo silinda sibekezela nako silokho esibekezela amanyala ezanu 2043 years lokho bebusa bamangaza mabe kampeni othi bakampena beqalela kuphi lizwe beliyenze amanyala siya ubakampena besithi nabo abantu akoda people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti lisehumanelwa umuntu amagedla la humana la lisehumanelwa emarali nakhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona man.
Hayi basakazi linjani, hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size siyigcwese singene lehlelweni. Hayi gama mbekezeli umfokasibanda kafudimu eGwanda. Hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje ngawo bengazama ngakho konke okusemandleni singamayouth. Kodwa siyabona ukuthi sibelo sethu sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngathi kusiya ngapi. Akwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeni kokuqinisa ukuthi senzele ukuthi sigcinise singathi siyadonda ukubhalisela amavoti. Kodwa ke ngamafithani nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane lamayouth abalesifiso. Sele sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihlezi elizweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo namanje thola nxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe busuku.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele i-recording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika komsakazo we Voice of America. Ku-audio le Evikwa ilakho kusetshenziswa ngabachuchisi. UTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Igama nguNtungamilinkomo litshone kuhle.